Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngithathe ithuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 22 lwezi 2022 ngugeino kumete Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Indaba ebheli kumele si understand ku context ibigger political issue enzakalayo eZimbabwe. Ibigger political issue enzakalayo eZimbabwe ukuthi kula iZimbabwe yaaseswa. Njengoba sikhuluma iaseswa yiCommonwealth. Uhulumeni kaMnangagwa ufuna ukuthi labo bazomu-assessa bebone ngani amalungelo oluntu ayareactini eZimbabwe.
Isicelo sommeli wezengeza weState lePhalamende uMnumzana Job Sikhala sokubatholiswa ithuba lokuhlawula isibambiso sebail sesidluliselwe phambili. Ingcwethi zamalungelo abesifazana zikhala ngohlupho osolusabalele emhlabeni jikelele lokuhlukunyezwa kwabesifazana ebulenjini, ukweyiswa kanye lokungahlonitshwa kwelungelo labo lapho beveza isifiso sokungena kwezombusazwe. Inhlanganiso eyeBuy Zimbabwe isisungule umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi athenge impahla ezilungiswa elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Isicelo sommeli wezengeza weState lePhalamende uMnumzana Job Sikhala sokubatholiswa ithuba lokuhlawula isibambiso sebail sidluliselwe phambili, ngakho ke usazobuyela emthethwandaba kusasa mhla ka 23 kuLwezi ngemva kokuba umchuchisi ecaleni leli ecele umthethwandaba ukuba ufuna isikhathi sokuthi alobe phansi imicijo yakhe yokuphikisa leso sicelo. Umantshi yena esithi laye udinga isikhathi sokuba anelise ukubala lokho okuyabe kulotshwe ngumchuchisi kulolu daba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngelinye lamagqwetha kaSikhala, uMnumzana Jeremiah Bhamu, osebenzisana labenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Lesi sicelo ngesesithumi sikaSikhala sokuba avunyelwe ukuhlawula imali yesibambiso ukuze icala lakhe lithoniswe evela ngekhaya.
Nguva yareba kubva zvara asungwa. Kureba kwaita nguva iyi kune zvinhu zvizhinji zvaitika zvinosanganisira kupedzwa kwekurefetwa kwenyaya iyi.
Kuzipite isikhathi evalele uSikhala kusukela mhla ebotshwayo. Kunengi osokuthe kwenzakala ngobude besikhathi okugoqela ukuba selwaphela ukwenziwa uphenyo edabeni lwakhona. Ekupheleni kwalo uphenyo ke sitholise amagama abafakazi. Sithe sikhangele okutshiwo ngabafakazi kusibonisa ukuba akaselaso isisindo udaba lokukahulumende abegcina ngalo edabeni lukaSikhala lolu.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uMnumzana Felix Magalela Mafaswanda, upha umbono wakhe kulolu daba. Kodwa esinye isiphathamandla ebandleni leZANU-PF, uMnumzana Believe Gawule, uthi imithethwandaba elizweni isebenza izimele.
Amakhosi azisebenzela wodwa, ezimele wodwa lawo amakhosi, senze umsebenzi wawo, kungayela interference, kungayela kungenela kukahulumende phakathi etshela amakhosi okokwenza. Ikhothi kayitshelwa ngurhulumende kokwenza. Amakhothi azilawula wona amakhothi esenza umsebenzi wawo.
UMnumzana Bekezela Gumbo wenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi akumangalisi lokho osekusenziwa ngabomthethwandaba ukube lokhe bebhoda edabeni lokutholiswa kukaSikhala ithuba lokuthi ahlawule isibambiso. UGumbo uthi lokukhululwa kwabanye bakhe uSikhala abagoqela uMnumzana Godfrey Sithole labanye abalichumi lane kunsukana yesanda kwedlula bekuliqhinga nje likahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abonakale sengathi uyalihlonipha ilungelo loluntu ngesikhathi kulequla labenhlanganiso yeCommonwealth ebelikuleli ukuzahlola isimo kwezokuhlonitshwa kwamalungelo abantu lokunye andubana eleZimbabwe libuyiselwe ekubeni lilunga kilo.
indaba yebhele kumele si understand ku context ibigger political issue enzakalayo eZimbabwe. Ibigger political issue enzakalayo eZimbabwe ukuthi kula iZimbabwe yaaseswa njengoba sikhuluma iaseswa iCommonwealth. Uhulumeni kaMnangagwa ufuna ukuthi labo bazomasesa bebone ngani amalungelo oluntu agcinwa eZimbabwe.
Sezifika phose amakhulu amabili insuku 161 elokhe evalelwe uSikhala selokhe wabotshwa ngohlangula kuwonalo umnyaka esetheswa umlando wokuphazamisa ukuqhutshwa komthetho kanye lokutshotshozela udlakela esililweni somunye wabalandeli ebandleni le-Citizens Coalition for Change, uNkosikazi Mo Blessing Ali, yena owabulawa ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla elibusayo leZANU-PF. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kunjalo nje umthethwandaba kamantshi namhla ugwebe amalunga esonto yeMiriga iJehova Apostolic Church angamathumi amathathu lane 34 ukubika kwenyanga ezintathu ngemva kokufunyanwa elecala lokuziphatha ngendlela engayisiyo i-criminal nuisance ngokutshengisela engelamvumo yamapholisa. Kodwa igqwetha labasolwa umnumzana Evans Moyo utshele iStudio 7 ukuthi isigwebo lesi sibekwe eceleni umantshi uStanford Mambanje. Wathi abantu laba kumele bahlawule inkulungwane ezilitshumi lambili zamadola eZimbabwe, $12,000, yefayindi ukuze bengapiki. Abasolwa besebe lenyanga ezine bevalelwe entolongweni kulandela ukutshengisela kwabo eHarare bekhonona ngokonakala komnotho. Bangamalunga njalo ebandla lezombusazwe eleZimbabwe Transformative Party, lona elikhokhelwa umfundisi wabo umnumzana Kanyendura Parere. Umoyo uthe abasuthiseki ngesigwebo lesi kanye lokufunyanwa kwabasolwa belecala. Ngakho uthe bazakhweza udaba lolu emthethwandaba waphezulu owe-High Court. Kulenhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu ezingamathumi amane lanye 41 ezethule umbiko namhla zisola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa zisithi uhlukuluza abasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo kanye labalwela amalungelo oluntu. Inhlanganiso lezi ngezamazwe atshiyeneyo njalo zigoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights kanye le-Robert F. Kennedy Human Rights eyaseMelika. Kumbiko wazo, inhlanganiso lezi zisole kakhulu umthetho ophakathi kokubunjwa owe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill, zisithi uhulumende ujonge ukuvala inhlanganiso ezizimeleyo phansi kwawo. Zithi njalo uhulumende kaMnangagwa kumele esule konke okumumethwe yilumthetho okusolwa ngabalwela amalungelo oluntu abagoqela abe-United Nations. Inhlanganiso lezi zikhuthaze njalo amazwe omhlaba ukuthi afake incindezi kuhulumende oweZimbabwe phezu kwalolu daba ukuze ayekethise. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Esikubonayo ngalo mthetho babheke ukuthi inhlanganiso lezi ezizimele uma kuza okhethweni bathi bona zivamise ukubonakala zixhasa kakhulu amaqembu aphikisayo. Ngakho bazama ukuthi bakugweme lokho besenzela nanokuthi beluse izinto ezinjengemali lamaqembu azimela angazisebenzisa mhlawumbe ukuxhasa amaqembu aphikisayo, izinto ezinjengematerial mhlawumbe amaqembu aphikisayo angayihlomula beyithatha kuzo lezi ilokhu zenu inhlangano ezizimele. Njalo futhi nokuthi-ke inhlangano ezizimele ziyalekelela kakhulu ekuzameni ukunciphisa into yodlame lodlakela, ngoba esikusolayo nesikubonayo ukuthi uma sithatha kulama by-election asemath south emadobho neinsiza uma singakusebenzisa siyabona ukuthi ukusho ukuthi uma sekudeclareiwe ukuthi sekukhampena ngokugcweleyo iZANU izabuyela kukho lokhu ekwazi kangcono ukwethusela nokuhlukumeza abantu, ukubopha abantu kungelasizathu, ukuthotha abantu besenzela ukuthi abantu besabe bevote engaphansi kwesimo sokwesaba ngoba becabanga ukuthi lokho yikho kuzobavikela ukuthi babuyisele izalo phepha.
Kodwa uhulumende Nkomo uthi umthetho lo ubalulekile ngoba kulenhlanganiso ezenza imisebenzi yokuganga ezisebenza lezitha zeZimbabwe ngenjongo yokugenqula yena uhulumende.
Vele phela kufanele babe Nkomo babe lesizathu sokwenza imithetho eyikucindezela abantu. Inhlangano eziyikuganga yiziphi? I-TCCC akuyona inhlangano yokuganga, inhlangano yabantu beZimbabwe abafuna utshintsho. Akusikho kuganga lokho. Akusikho kuganga lokho. Uma ngabe lezo nhlangano ezizimele zibonakala zisapota ke iqembu elingaba njengayo i-TCCC, kuyabe kungayisikho kuganga. Ayisiso sitha futhi sezwe iqembu lepolitiki, noma ngabe yiliphi isiqembu esingakhuluma ngalo, as long lelo qembu kuliqembu leZimbabwe. Kabe kungasiso sitha sezwe, ngoba namhlanje mina isitha sezwe engisibonayo mbona imizalo PF isona isitha esikhulu sezwe leZimbabwe, ngoba abantu beZimbabwe namhlanje bahluphekile, bagcwele umhlaba wonke. Uma usiye ezibhedlela kula mithi, uma usiye ey'kolweni ingane zixotsha imihla namalanga, abazali abanamali yokuthi babhadale i-school fees.
Umnumzana Zenzo Nkomo ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekwele South Africa. Umphathintambo wezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi useke watshela umsakazo we-Studio 7 ukuthi umthetho lo ujonge kwenqabela imisebenzi yobudlova elakho okwenziwa zinhlanganiso ezizimeleyo zisebenza lezitha zeZimbabwe. Uyakulandula njalo ukuthi bahlukuluza inhlanganiso ezizimeleyo. Ingcwethi zamalungelo abesifazana zikhala ngohlupho osolusabalele emhlabeni jikelele lokuhlukunyezwa kwabesifazana ebulenjini, ukweyiswa kanye lokungahlonitshwa kwelungelo labo lapho beveza izifiso zokungena kwezombusazwe. Impumela yocwaningo olwenziwe ngalolu daba iveza ukuba abesifazana bayahlambazwa beqanjelwa amanga asuka asabalaliswe ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini ngabancintisana labo ukwenzela ukubangcolisa. Ingcwethi ezilwela amalungelo abesifazana zithi lokhu kuyinhlala yenza ikakhulu nxa sokuzaba lokhetho. Zithi kungalesi sizathu iningi labesifazana sebesabela khatshana ukuphatheka kwezombusazwe. Sixoxe lonkosazana Sanelisiwe Sivanda, omunye wengcwethi ebezikulo mhlangano njalo efundisa ezokuxhumana labezindaba eLupane State University.
Ekukhangeleni kwethu izinto ezihluphayo ikakhulu nxa sibuya kwezokhetho, sithole ukuthi kulento esiyibiza disinformation, kumbe singathi ukuthumela imininingwana engekho engamanga kumbe engayisilo qiniso ngabafuna ukukhetha during elections, that is ngokhetho. So ekukhulumeni kwethu nge-disinformation even nange-fake news esingathi zindaba ezingamanga, sithole ukuthi kuningi okukhulunywa ngabantu okungayisilo. So lokhu kwenzelwa izizathu. Kungabe kusenzela ukuthi bona labo abakhankathela ukuthi sibakhethe singababoni njengabantu abafanele ukuthi sibakhethe. So ziningi izizathu eziyenza ukuthi kube singathi kube nama-challenges anjalo,
singathi kunyundisele
kuqamba amanga. So ngiyabonga, kwezi zikhathi kuqamba amanga, kwezinye izikhathi kungabe kukhuluma nje amazwi amabi okuthuka, okuhlukumeza, kumbe esingathi yikwethukela izinto zonke zingabe zenziwa ukuthi zehlise ithunzi kalowo ofuna okhankaseli ukukhetha. Ngakho uma kwenzakale izinto zonke lezi, thole ukuthi lokhu sekumemetheke kakhulu ku-inthanethi, kumbe singathi kumemetheke kakhulu ezinkundleni zokuxhumana ezithola ku-inthanethi ezinjengabo-Facebook, abo-Twitter, ngoba yizindawo abantu abaningi esikuhlangana khona senele ukuthi kukhuluma kuhle singela ama-redaction whether ngokuthi kunekwenzani o-elections into ezinjalo. Ngakho i-inthanethi lakho njalo kutholakala ukuthi mina ngiyabona ukuthi kuyi-joint ukuthi ngibani. So kulula ukuthi ngiyabe ngizivalile ukuthi ngubani wangathi ngiyakwanisa ukuthuka umuntu kumbe ngikhulume into engamanga ngaye ukwenzela ukuthi ngishike ukuthunga ngaye ngalowo muntu.
Kungenzakali lutho kuwe wena makhuluma kumbe makamba amanga.
Nxa ucatshile kunzima ukuthi beyazi ukuthi vele ungubani ikuthole ngaphi ikuboke kumbe ikwenze. Kodwa asikho kodwa khona bakhona abanye labo abazivezayo ukuthi ngubani ikakhulu nxa bethuka kumbe kwezikhathi asikho ukuthuka kumbe ukuhamba amanga kodwa kwezikhathi yinkulumo nje ezikwenzihleli kumbe kwenze ihleli yabo. So kuvame ukuthi kumenetheke kakhulu kwi-internet kumuntu wakho. So ekuxoxeni kwethu sithole ukuthi abafazi kumbe ngathi abesifazane kwezemzikazi yibo abavame ukuthi babe yi-target. So ngingathi ukuhlukunyezwa kwi-internet ukuqanjelwa amanga ukuthi izithunzi zabo zingcolile kakhulu.
Kungani abafazi beyibo abathola lo kuhlukunyezwa ukwedlula abanye babo abesilisa nxa umuntu efuna ukungena kwezombusazwe?
Mina kwengingathi nje emhlabeni jikelele kuthole ukuthi kuyindawo enenzenzo enkulu kabikazi ngoba kumbe kuvela ekukhulukeni kwethu lamasiko ethu ukuthi umuntu owesifazane elikhangelele ukuthi yena umsebenzi wakhe kudenimuzi abesemzini alina abantwana apheka wakhe umsebenzi wakhe kudenimuzi ukuthi asikayikustage wesekuyivuma ukuthi abantu besifazane bayakhona nabo ukukhokela bayakhona nabo ukuhola iluti. So yimbelelo nje ngathi abafazi bayadeleleka njenjalo njalo bangabantu labana babuthakathaka. So kulula ukuthi umuntu owesifazane ngamthuka kuzithi ubuhlungu okwedlula umuntu oyindoda.
Kwenziweni ukuthi abantu abangomama labo basukume nxa befisa ukusukuma baphatheke kwezembusazwe?
Lapho sathola ukuthi izikhathi eziningi abantu asabilelwazi lokuthi sisebenzisa ngathi inkundla ziphi ukuthola i-information eyiyo eliqinile. Nakho nxa usithole noma yini i-information usebenzisa ziphi inkundla ukuthi uthole ukuthi indaba ekhulunywa lapho iqondile kumbe ayiqondanga. Ubona njani ukuthi lawa ngamanga kumbe lawa ngamanga kumbe into ezama ukweshisa isizini somuntu kumbe ibuthuka? So sathola ukuthi izikhathi eziningi abantu siyafike sihleke sihlekile kodwa singakunanzeleli ukuthi ngamanga indlela leyo kuyabe kukhulunywa ngayo.
UNkosazana Sanelisiwe Sibanda ingcitshi kwezokuthathela indaba njalo ufundisa ezokuxhumana labezindaba eLupane State University exoxa leStudio 7 eseLupane. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsekeli kaMongameli weleMelika uNkosikazi Kamala Harris namhlanje wethekele esihlengenisa kwelePhilippines esePalawan Island esiselwandle olweSouth China Sea. UNkosikazi Harris ukuhambo lensuku ezintathu lokwethekela ezwekazi leAsia. Kukhanya kulokufuthelana phakathi kwelePhilippines leChina kubangwa indawo zolwandle olweSouth China Sea. Unobhala obona ngogatsha lwezomvikela kwelemelika u-US Defense Secretary uLloyd Austin uqhube inkulumo lomunye wakhe weleChina phandle komhlangano wamazwe akulumhlubulo owenzelwe kwele-Cambodia namhlanje. Emhlanganeni lo u-Austin ubeke sobala ukuthi yena lelizwe lakhe abasekele okwenziwa ngeleChina ukungahloniphi amazwe angomakhelwane ikakhulu kwele-Taiwan. ELeBhilithane leSouth Africa akhangelelwe ukuhlaziya indaba ezigoqela ukuguquka komkhathi emhlabeni jikelele lenhlupho ezidalwa yile inguquko ezamandla kagetsi okuludubo osoluhlasele leSouth Africa lezinye indaba ngokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uMongameli Cyril Ramaphosa weleSouth Africa esekwethekeleni kweleBhilithane ngemva kokunxuswa kwakhe yinkosi uKing Charles III esigodlweni sakhe eseBuckingham Palace. Inhlanganiso eyeBuy Zimbabwe isisungule umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi athenge impahla ezilungiswa elizweni. Linhlanganiso ithi ilizwe lilahlekelwa imali kwamanye amazwe eningi kakhulu njalo amankampani akuleli ehluleka ukuphakama ngenxa yempahla ezivela kwamanye amazwe. Lokhu kwenzakala ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi lapho kungena impahla ehlukeneyo elizweni elungiswe kwamanye amazwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
inhlanganiso eyeBhayi Zimbabwe ithi izimisele ukusebenzelana labalungisa impahla eZimbabwe ukuthuthukisa umsebenzi ukuze zilungiswe okwezinga laphezulu zibe ziningi njalo zilohlonzi ukuze zikhwalithwe nguZulu elizweni azithenge. Ngokwenza njalo, isakha imisebenzi kanye lokuthuthukisa umnotho welizwe. Umnumzana Aloyes Burutsa, isiphathamandla senhlanganiso eBhayi Zimbabwe, uchaza injongo yenhlanganiso yabo.
We as Bhayi Zimbabwe, our mandate is to encourage Zimbabweans to buy and to support locally made goods and services.
IBhayi Zimbabwe linyathela elaqala ngo-2007, injongo yalo iyikuthuthukisa ukwenziwa lokusetshenziswa kwempahla ezenziwe kwele Zimbabwe. Lokhu sikwenzela ukudala imisebenzi, lomnotho kanye lokuzigqaja njengamaZimbabwe. Ingakho njengeBhayi Zimbabwe sikhuthaza ukuthi amaZimbabwe athenge impahla ezenziwe kuleli.
Umnumzana Mkhulunyelwa Maphosa, ilunga leBulawayo Vendors and Traders Association, uthi labo bayakusekela ukwenziwa yiBhayi Zimbabwe.
IBhayi Zimbabwe ilama objectives lama goals esiwasekelayo thina njengama informal traders, ngoba ama products ethu esiwayenzayo amele lawo ethengwe replace lawo esiwathenga kuphandle kwamazwe. Ilizwe liyaluza imali eningi uma sithenga ama products avela kwamanye amazwe at the expense of ama local products. Njalo la ama products abuya enikeza ama local products i-competition estiff ngoba ona ayabe cheaper.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association, uthi kuqakathekile ukuba osomabhizimusi bathuthukise impahla ezenziwa kwele Zimbabwe ngoba abathengi befuna impahla ezilohlonzi.
Kuyadingakala kakhulu ukuthi osomabhizinisi baphakamise amasokisi ngezinto abazakhayo ezeZimbabwe, ngoba vele nxa uziqathanisa ezalapha ezakhiwa lapha eZimbabwe lalezi ezivela ngaphandle, iquality yakhona kayifanani. Eyangaphandle iquality inkulu njalo zichiphile izinto zangkhona, ezeZimbabwe yipoor quality kodwa ziyadula. Konke lokho kumele bakulungise ukuze i-industry ikwazi ukuvuka, ngoba abantu abathengi nje ngoba bethanda ukuthi ngokweZimbabwe kodwa bathengi quality njalo echiphileyo.
Unkosikazi Gertrude Sithole, umhlali wakoBulawayo, uthi okubakhanga kwamanye amazwe zintengo zempahla eziphansi.
Okusenza thina sicina sesiyathenga kwamanye amazwe kakhulu omakhelwane bethu la aseduze ukuthi impahla zakhona zilentengo ephansi. Nxa siyikhangele sikhuluma kunje khathesi, uyakucabanga ukuthi somele sethenga isigqoko zabantwana zeChristmas, sovele sicabanga ukuya emesini ngoba ngale athola impahla eze-high quality. Nxa lapha lakho kungehlisa ama-price vele ngeke sekele ukusupport ibhizinisi yalapha, ngeke sekele ukuthenga. Abama-shops abafaka ama-prices benanzelela ukuthi vele sihole ukuya ngabi lapha eZimbabwe, abafake futhi le mpahla esizilanda kwamanye amazwe.
Umongameli wenhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe, umnumzana Kurai Macheza, uthi okwenza impahla zeZimbabwe zikhanye zilentengo ephezulu kungenxa yokuthenga ezinye impahla kwamanye amazwe ukuze kwenziwe impahla eZimbabwe. Okunye njalo, imali yaphandle abayisebenzisa ukwenza impahla elizweni isikhathi esiningi iyabe ibolekiwe emabhanga yentengo ephezulu, lokhu kwengeza intengo yempahla. Uchaze ukuba okungehlisa intengo yempahla yikuba uhulumende angenele ngokwehlisa intengo yamafutha ezimota kanye lentengo kagetsi. Okunye njalo, uthi bayaxoxisana lamakampani ukuba bafake intengo ezibenza ukuba benelise ukuba bahlale bekubhizimusi kulokuba behlise kakhulu intengo begcine bengasenelisi ukuqhubekela phambili. Indikimba eyeviki lokukhankasela ukuthengwa kwempahla zeZimbabwe ithi Defend and Grow Zimbabwean Products Market Share. Umkhankaso lo uqale izolo ukhangelelwe ukuphutha ngolwesihlanu lweviki yonale. Impahla ezikhankaselwa ukuba zithengwe ngezezitolo ezilandelayo: u-OK Pick and Pay, Gain Cash and Carry, uMohamed Musa Wholesalers, Metro Pitch, N Richards, Spar, TV Sales and Home kanye leButter Shoes. Kuzitolo lezi kuzabe kulabantu abachazela abathengi ukuqakatheka kokuthenga impahla ezenziwe kwele Zimbabwe. Inhlanganiso yeBhayi Zimbabwe ithi isilinganiso sempahla ezenziwa kuleli sesikhele zaya kumachumi ayisikhombisa ekhulwini, i-70%. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Zimbabwe selinikeze leButswana umhlabathi esigodlene eHarare lapho kuza kwakhiwa khona indlu yokulondoloza imbali yempi yenkululeko kuzwekazi le-Africa eye-Museum of African Liberation. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleButswana.
Isikhonzi sikarhulumente weZimbabwe uMnumzana Simbarashe Mumbengegwi utshelo mongameli Mokgweetsi Masisi eGaborone ngomvulo uthe leBotswana seliphiwe umhlabathi ongaba amahektha alikhulu eHarare. Mumbengegwi uthi umhlaba lo uzasetshenziswa ngeleBotswana utshela uZulu ngehlandla elizwe lele landidlalayo ngesikhathi kulolwa izibuse kuzwekazi le-Afrika. Mumbengegwi ufike eGaborone ngomvulo uzahlala loMasisi lapho ayethule khona amazwi la. Uthi eleZimbabwe liphakathi kokwakha isakhiwo esiza gcina imbali yokulola uzibuse eAfrika sona isabe siseHarare. Ngokunjalo uthi iZimbabwe ibone kufanele ukuthi leBotswana lalo libe lengxenye kudaba lokulola uzibuse eAfrika. Inyathela leli lamukelwe ngendlela esitheneyo ngabanye abeZimbabwe kweleBotswana abafana loMnumzana Ntokozo Thebe beveza imbono yabo phezu kwalolu daba.
Lapha mboni ngani okuyinqoba ngikhona kusesimweni sokuthi iZimbabwe izama ukutshengisa the appreciation yokugcinelwa abantu bayo ukuthi isimo sangikhona singagcini sesifana naseSouth Africa, ngoba sibona amavidiyo avela naseSouth Africa sokuze kutshiswa lezambatho zechurch of which akwinto kwangikhona mboni ngani kwabazama ukuthi benze bazame ukucreate ubungane lobayana obuqinileyo.
Ubudlelwano phakathi kwamazwe amabili buyabugcina esigabeni esitsheneyo. Uthebe uthi kasoke kumangalise ukubona kusiba le nguquko ezaqhubeka iqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe amabili.
Ukucina sokusenza njengaseNamibia, side yeNamibia lapho kwathiwa basalungisa isivumelwano sokuthi amaTswana namaNamibians bengabi lemigoqo yokuhambelana kungasetshenziswa even i-passport. Mbona ngani yikho mnanga kwakuzangayo, ngoba amboni kangako kangako ukuthi why they allocated that land.
Ocubungula ngezombusazi uMnumzana Efihle Lancube uyalisola inyathela lokupha iBotswana umhlaba.
Ayidingakali lende enkulu kangaka ukuthi kuthi kuhlupha kangaka isiphiwe abeBotswana ukuthi bayisebenzise ukwakha leyo museum. Kuyacaca ke ukuthi kuyindlela yokuthi babathenge ukuze bangakhulumi ngokuphulwa kwamalungelo abantu lokho okuqhubeka eZimbabwe kuso sonke isikhathi. Kuyinto embi kakhulu ukuthi kusetshenziswa umhlaba ukuba kuvalwane imilomo kulokuthi abantu bancedisane njengezwekazi le-Afrika ukuthi kuhlonishwe amalungelo abantu, kuhlonishwe i-constitution, kuhlonishwe i-democracy. Ngokuba nxa sidilika thina izagcina idilikile leBotswana.
Kodwa isipho somhlaba siyamukelwe ngenjabulo ngumongameli Masisi, yena otshele uMbengegwi ukuthi umoya wakhe ugcwele intokozo. Masisi uthi ilizwe lakhe lasekela kakhulu impi yenkululeko weZimbabwe nakwamanye amazwe ayilwela uzibuse. Lokhe wangena esikhundleni ngomnyaka ka-2018, Masisi seqinise kakhulu ubudlelwano bakhe lomongameli Emmerson Mnangagwa. Uhlelo lokwakhiwa kwendlu ye-museum luyenziwa ngaphansi kwenhlanganiso ye-Institute of African Knowledge. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Emdlalweni edlalwe namhlanje kumncintiswano we-FIFA World Cup 2022 bekumi kanje. I-Argentina idliwe i-Saudi Arabia 2-1 emdlalweni ka-Group C. Kwathi emdlalweni ka-Group D uze waphela iTunisia le-Denmark kungutshiki lobhanqa 0-0. Emdlalweni ka-Group C odlalwa manje phakathi kwe-Poland le-Mexico lokho kungu-0-0. Umdlalo oka-Group D ophakathi kwe-Australia le-France ukhona uzadlalwa ngehola lesibili emini 2 PM ngezikhathi zeMelika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo. Yimuma Gumede uGaino Saidi, sitha sidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.